ekulibili zezibili ukuthi bavumelana nangeza house conference. Mina ngangingekho kodwa esakuzwa ukuthi khona kwasokwenza i-deadlock abe-patriotic front umdala enkomo nomgabe ukuthi bona hhayi manxanye into elendi ingalungisanga hhayi thina sezihamba sasesithi bona ama-American basebuya zethuthi bona bazanceda ukubhadala imali eyobuyenza ukuthi abantu bahlaliswe kuhle or i-location yabantu kodwa yinto eyavumelana yona leyo.
Lingaba lolwazi na ukubana kwathiwa kuzakhithwa malini ngele Melika?
Hayi, imali yazange ayikhulume ukuthi kuzaba imalini. Ama-Americans baphonga ukuthi khona hayi bazancedisa bazazama ukuthi bafake imali yokuthi khona abantu ba-resettle kahle.